Ekhuluma lezinduna lezi estate house kobulawayo umangameli Mnangagwa uthe uhlelo lokulungisisa udaba lweGugurahundi lolu ngokukhumisana umlotha selufike esibangeni esiphezulu njalo imihlangano izaqala maduze.
As a great question, this time around, remember Professor Mube was providing a budget for that. So the task and burden now ends with those we have to implement because the budget is now available.
Uhlelo lesaluqala lenkokheli zethu zomdabo izinduna selufike kusibanga esiphezulu. Kulesi sigaba esesikuso sesikhangelisisa indleko zakhona ukuze siluphutshise kuhle.
Unduna Khulumani Mathema weMadobo uthi umadala icala la kumele angene imihlangano yokukhumisana umlotha le.
Bani kuya ngithinta nje. Ikhona lokho ukuthi kangizwanga laphana ukuphakathi kwenkulumo yonke esiyenzileyo evezwe ukuthi uperpetrator yena uzakhuluma nini njalo ngasiphi isikhathi ngoba bekungani kukhangelwe kakhulu ababa affected kanti nxa sikhuluma ngebalanced engagement it should be a two-way system of communication.
Unduna nyanga zonke wekezi uthi sebelungele ukuya kuZulu njalo kumele baye lasemazweni okulabantu ababalekela izwe ngenxa yombhuqazwe weGugurahundi.
Ukulunga sesilungile ukuthi singene ezigabeni sikhulumisane labantu esibaphetheyo ezigabeni. KunabaseGoli abalabaseBotswana loba labangaphi loba kuliphi lizwe. Ozizwa kumlungele ukuthi afike la yazi asinika ama-submissions akhe. Siyakuvumela njalo siyaku-encourage ukuthi ababuye sikhulume.
Inkokheli zamabandla ezokholo ehlukeneyo lazo zingene umhlangano walamuhla lapho u-Archbishop Alex Thomas webandla le-Roman Catholic agcizelele khona ukuba labo bayaphatheka uhlelo lokukhumisana umlotha lolu.
Lamhla sise-State House lapho koBulawayo. Lapha sahlangana lezinduna zonke lapha eMatabeleland South and North mayelana leGugurahundi issue. Hayi, sahlangana labo savumelana ukuthi zonke saphathisana ukuthi umsebenzi lo uphumelele.
UChief Dumisani Ndondo uthi isikhathi sesiside lolu daba lungakalungisiswa.
Njengoba u-president inikela ama-chief, it is really my son. It's good ukuthi le funding yakhona sikhona. So silinda i-launch kathesi. Actually, bathi it's taking too long. But you are moving to the logistical issues that approaching the Minister of Finance, ministries, and
Javan. Unduna Sinamathenga webhinga yena uthi ukhangelele ukuba abazaqhuba uhlelo lolu abasuka esigabeni sakhe bangene izifundo ezipheleleyo zokuqhuba lomsebenzi.
Baphambanisa bayayithanda sikuthi senze umsebenzi wangkhona ngoba lakathesi silama-airport wars esabuya lawo kodwa kabakazutholi ilast le yadlula training njengoba kwakulama by-elections. So khonapho sithethi na enxene kungazoba lenye i-training yabo ukuthi bagcwalise i-training leyana.
Uhlelo lweGugurahundi Genocide Outreach lwasungulwa ngomnyaka ka-2019 kobulawayo lwaseluphuziswa yikuqhamuka kwabhubhane lwe-COVID-19. Abanye abalwela amalungelo oluntu bathi abalusekeli uhlelo lukahulumende lenkokheli zomdabu lolu ngoba luchiya phandle ezinye izigaba zelizwe ezibalisa inkabazwe leBulawayo kanye labantu abayiziphepheli emazweni angomakhelwane labanye abathintwa yiGugurahundi. Lolu hlelo lusolwa njalo ukuthi luchiya phandle inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lokuvimba intatheli zindaba ukuthi zingangeni emihlanganweni eyenziwa loZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo eState House, ngingu Anastasia Ndlovu.